Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 26 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili
kuzabangela ukungahlaliseki ngokubona kethu isikhathi esilandelayo, ngoba phela kuzabanzima ukuthi izisebenzi zikwanise ukuphujisa inyanga zisiya emsebenzini.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ukubhidlika komnotho kulakho ukuphehla ukungahlaliseki elizweni. Inhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe ithi isithenge umumbu ongena kumathani ayingxenye yesigidi kwele Malawi lakwele Zambia, ngoba ilizwe libhekane lendlala embi lonyaka. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuthi balutshwana abantu ababhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto lokutshabalala komnotho kulakho ukubangela ukungahlaliseki elizweni. Lumbiko uza ngemva kokuba ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lwazise izolo ukuthi isilinganiso sokugugudeka kwedola leZimbabwe inflation ikhwelile isuka phansi kwekhulu 96.4% ngenyanga edluleyo yaya ku 131% kulinyanga. Ngokwakuqala lokhu phakathi kwenyanga ezilithumi lanye ezedluleyo ukuthi inflation ikhuphuke ngalindlela iye kumanani amathathu i-triple digit. Ngomnyaka ka-2019 kwaqhamuka udlakela eZimbabwe abantu betshengisela phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Bengibala nje okupostwa ngabanye ku-social media besithi ngenxa ule BP ungaze wangena ke eShoprite ngokuthi uzawela phansi nxa ukhangela ke intengo yezinto. Sokungani ke ngama jokes abantu abakwenzayo, kanti abantu bakhuluma abahlangana lakho ukuthi intengo esiyibonayo emashopu iyethusa nxa sikhangela ke iholo elitholwa ngabantu. Intengo le ke akula lo muntu ochasisayo, ubona phela abathengisayo la uhulumende ukuthi kungaba kubangelwa kuyini ukuthi ke intengo ibisikhuphuka ke okungaka ngosuku ngosuku. Kuzabangela ukungahlaliseki ngokubona kethu isikhathi esilandelayo, ngoba phela kuzabanzima ukuthi izisebenzi zikwanise ukuphujisa inyanga zisiya emsebenzini, njalo sigcina imuli zazo.
Njengoba imali yeZimbabwe ilahlekelwa luhlonzi ngalindlela phose mihla lamalanga, bakhona yini abaqhathi abakukhangelayo khonoko labo bengezelele izisebenzi iholo ngokufanayo?
Nxa sikhangela ke esikubiza ngesilungu sithi collective bargaining process, kumbe ukukhulumisana phakathi kwabaqhathi lezisebenzi kuma industrial platforms achiyeneyo, kusobala ukuthi abaqhachike balenhliziyo ezilukhuni ngoba abakunikayo kumbe abakuofayo abathi yikho abakukwanisayo kulutshwana okumangalisayo nxa sikhangelisisa indlela abakhuphula ngayo bona ke izinto sibone nganitha khona abaqhachi bakhangele kwelabo icele abakuthengisayo bekukhuphula ke ngokuphuma kwelanga ngokutshona kwelanga kodwa ke ekubhadaleni baba lenhliziyo ezilukhuni okumangalisayo sesibone ama collective bargaining processes kumbe ukukhulunyiswana okuthize kufika ke kuma deadlocks ukungazwanani ukuze abantu be kuma arbitrators abanjalo baye kuma court ngendlala yokuthi kabavumelani ukuthi banganikana okungakanani sesizabona ke inkulumo ezithi sezizaphelela emakhothi phakathi kwezisebenzi labaqhashi kuma sectors athize ngokungavumelani ukuthi banganikana njani phela so singathi hayi asitholike usizi okuvelela kubaqhashi abaqhashi ke kabalandaba lakho ke esihlangana lako thina izisebenzi
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU lanxa sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlezi esithi umnotho weZimbabwe usuvukile njalo uthi udonsa kuhle Inhlanganiso yamankampani agaya impuphu iGrain Millers Association of Zimbabwe ithi isithenge umumbu ngamathani phose ingxenye yesigidi 400,000 tons eMalawi lakwele Zambia ukuze ilizwe limelane lendlala ekhona lonyaka. Umgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Tafazwa Musarara uthi umumbu lo uzaqala ukufika elizweni ekupheleni kwenyanga ezayo ngokubika kweReuters eZimbabwe libhekane lendlala ngenxa yokoma komkhathi okwehlise isivuno somumbu lonyaka ngesilinganiso samachumi amane lantathu 43%. Ngomnyaka iZimbabwe idla umumbu ofika ku 2.2 million tons. Kodwa lonyaka uhulumende uthi ilizwe lizathola i 1.56 million tons kuphela. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi liphatheke kabi ngenani eliphansi labantu ababhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo ikakhulu ezabelweni zeMandebeleni. Lithi lokhu kuzabangela ukuthi lezi zabelo zehliselwe inani labameli ephalamende ngoba zizalahlekelwa ngezinye isigaba ama-constituencies kuhlelo lokuwaqoqa kutsha olwe-delimitation oluqala ngeviki ezayo. IZimbabwe Electoral Commission ithi ekuhleleni kutsha ama-constituencies lawa izasebenzisa amanani abantu abayabe bebhalisele ukuvota kusiyafika mhlaka 30 kulinyanga. Kodwa abantu bavunyelwe ukuqhubeka bebhalisa ukuze bavote kukhetho luka 2023. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli kanobhala wezokhetho ku-Triple C, unkosikazi Ellen Shiriyedenga.
uhlelo lo delimitation soliyaqala ekuqaleni kwenyanga ka June lesingena kiyo uzophela ngokupheleni ka December mhlaka 31 yikho nje sibona ukuqakathekile sibili ukuthi abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi kuyinokwenzakalayo ngedelimitation idelimitation leyi igoqela ukudwetshwa kakutsha kwengcwele lesingathi ngama wards lama constituencies kusetshenziswa inani labantu ababhalise ukuvota abantu sesingathi abantu abakhona kuvoters roll nxa sikhangela ivoters roll leyi sibona ukuthi kulendawo ezisilela khona abantu abangabhalisanga ngokuningi bayo
manje njengoba lokubhalisela ukuvota sokuzafika emaphethelweni lina libona ngani bakhona yini elingabakhuthaza ngamalanga ona la asesele amalutshwana ukuthi bayobhalisela ukuvota
njengabe emathebheleland kobulawayo kubo mat south la kubo mat north even lemaswingo abantu ababhalisanga ngokuningi kwabo yikho okuzayenza ukuthi la ama provinces emathebheleland yona ngokwayo khathesi ilama constituents angu 38 lapha ngoqoqela imat south lebulawayo lemathebhelele north kutsho ukuthi ngemva kwe-delimitation ngoba abantu babhalise ukuvota bebalutshwane isigaba sona lesiyakwanisa ukulahlekelwa ngama-constituencies angu-6 isale ile-32 sibona ukuthi yindaba sibili okumele siyibonisane ukuthi njengozulu weseZimbabwe ukuthi kwenziwe njani and khathesi sibona ukuthi malutshwane amalanga aseleyo ukuthi abantu beqalise ukuvota ukuthi khona bazavalwa ku-delimitation yona leyo so ngenye into eqakathekileyo kakhulu ukuthi ngamalanga la amalutshwane kuyafika mhlaka 30 abantu kumele besukume ngobunyenyi babo beregister ukuvota khona bakwanisa ukubala kuhlelelo le-delimitation ukuze bengasalahlekelwa ngama-constituencies sesiyakhangela futhi njalo kule ndawo njengeHarare Mashonaland Central even the Manicaland sibona ukuthi laba abantu baregister abantu kakhulu njengeHarare baningi kakhulu abantu kusho ukuthi izathola ama-constituencies amatsha angu-4 ngezinye izindaba kumele sizikhangele ukuthi kulungisisa ukuthi kuhamba njani ngoba khathesi ku-delimitation yona leyo izesikhulumile ukuthi isiza qali ukuconsult abantu ihlala labantu phansi bebonisana ukuthi kungadwetshwa njani imngcwele yona leyo so siyakhuthaza abantu beZimbabwe kungakhethelekile ukuthi umuntu uvela kubandla liphi kumbe even lama-organizations labasomabhizimusi laba basukume bona laba babehlala ezigabeni nxa abantu bezekhi bebuya besukume bekhuluma imbono yabo ukuze bebone ukuthi uhlelo lwe-delimitation luhamba kakuhle njalo njengebandla kulenye into esiyibonile ukuthi balutshwane abantu abarejistileyo ikakhulu khathesi kwi-blitz leyi esisuka kiyo bekhanyelela ukuthi kurejiste ontanga abafika 2 million but sibona ukuthi izekhi ikwanisa ukurejista abangu-160,000 kuphela kutsho ukuthi kulabantu abaningi abehluleka ukubhalisa ukuvota so ngenye indaba esizama ukuhlangana layo sinjengebandla le-CCC ukuthi kanti zekhi laba abantu abehluleka legayo ukuvota ngendaba yokurejista ukuvota ngendaba yokuthi abanayisithupha lizayenzani ngabo ngoba abantu laba balelungelo lokubalwa kuhlelo lwe-delimitation nxa delimitation leyi ingenzakale ingaguqeli laba abantu kutho ukuthi uhlelo loli asoze uhambe kuhle ne-ripoti ezaphuma iyabe ingatshengise okwenzakalayo ezigabeni
uNkosikazi Ellen Shiriyedenga ngomsekeli kanobhala wenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inyos Day ithi abathengisa amafutha ezimota eZimbabwe bathi alakho ukusilela lawa amafutha ngoba bengelamali yokuwathenga phandle kwelizwe. I-Chronicle ithi ukuvuselelwa kwezakhiwo emngceleni we-Bed Bridge Border Post sokudale imisebenzi edlula inkulungwane 1,500. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani ku Studio 7, igama ngukesto. Ngiphuma ngase Victoria Falls okwamanje ngihleli kwele South Africa.
Studio 7 ngithanda ukubonisa abantu bakithi baseZimbabwe ukuthi bafethu asibekeni umqondo entweni eyodwa ikakhulu ebandleni elifana ne-CCC ngoba yilona ibandla elazakala phose iZimbabwe yonke. Singabambi ngapha nangapha. Ngiyezwa mpela abaningi bakhuluma ngemthwakazi. Imthwakazi yes of course libandla lakithi lesindebeleni kodwa ke angeke likwazi ukuyikhipha izano embusweni. Masingabheka ngokuthi amandebele amashona angeke cha. So bengithi mina asibambaneni bantu bakithi sibuze sikwazi ukukhipha leli bandla elezano PF eliyilona eselihluphile elizweni.
Basakazi linjani lonke ngiyalibingelela labalaleli. Hayi mina libingelela lonke ngithanda ukulalela kakhulu. Ngulalela abantu abase South Africa abasekhaya eZimbabwe abase Botswana bephawula imbono yonke. Ngiyajabula nxa yami lami ingaki ingene. Mina izana ngiqala ukuyilandela ngisese ngumfana ngesikhathi kule kukura onje sasishaya nginje ngikwanisa ukuhamba ichisa izindlu phecheya kubonwa kwenu sabantu lapha enyathi sisetshwa singabantwana besikolo umgabe chisa izindlu inyawo zethu zivuvukile amadola asebenzi ngezana. Namhla lokhu ifuna ukubusa izano isiyaphambili. Mina ngithi izihlobo zami asingazondi amashona. Amashona lawa asomacala. Lawa amashona sekhathele. Singabantu siyafanana kodwa asibambeni kuphela futhi lingakhulumi ukuthi lifuna ukuvotelana. Zithuleleni dina mdlane siyangena emabhokisini. Ebhokisini lakho wena ngovulayo ubona ukuthi uqonda kubani omthandayo.
Studio 7. Hayi siyabonga inkosi yasilethela lina uze lisakazele izindaba ilapha ekhona ngoba hawo angaziwa ngubana ama voice ethu lezikhalazo zethu uma sisekhaya ngani njengamaZimbabwe. Awuzwakali uyakhuluma ungapi sofu uzocatsha ube sesixukwini lapho uyakhuluma khona kodwa uyakungazwakali kwalapho. Sibonga ke ikakhulu umusa wenu lokusebenza kwenu kungaka. Hayi indaba izibabu izahlupha ngala maqembu lawa uma sofika ama-elections ukuthi khona baphithizele bebaningi angazi ukuthi abantu laba babasebenza njani. Uma ama-elections esekhona kanje akufuzange bebaningi, kufuze nje kube besapote one opposition ezalwisana lezana kuphela nje ngoba ngaba maningi iqembu eliningi lifuze libe laphana ligcwalise laphana liyabe seliphambukile.
Salibonani basakazi be-Studio 7. Ya ukhuluma njani uya elubani. No lapha ngithi mbeke lapha ikati intokazi le kahle ibuya kuphi, iqale nini, i-registered yini futhi leyo nto leyo imthokazi. mtokazi yangu kona leo singa mandebele kasi yale but leo mtokazi leo all along hivi upi so kutuwa kuya voto manje si kamuga kamutusu so kutu mtokazi kazi so kutu ufuna kutita watu futi njia ukala nesikate sika moke mchangirai nitu enza kala kamutusu yi MTCT watu hati kwa kaka kina kisunga sila uweyo kutubona kaluti ilo kuzanezo wina hivi manje na asisi ya funu kuhina na mba sile kado kuvela manje ye mtokazi ye inkosi ye isido isikati zonkele sile kupi kakle kakle all these past years bebe kupi isikati zonkele sile kupi
salibonani ku studio 7 salibonani ku studio 7 utungamiri komo na bashisa spanda siyalibingelela siyajabula ukuzibalela lezi zindaba siphuma sishisa sinjalo ungatunkulu kona ligcina balandeli be studio 7 lalaba basihlazela izindaba mina nginesimanga kakhulu bantu bakithi ukuthi kusalo muntu kambe manje wesindebeleleni umuntu kamthwakazi osathi ufuna ukuvotela iCC phela lo ohlukana nalo umuntu ovuna emahlangeni inkomo ngapha zingenisa emahlangeni la ebethatha isitsha lesikile yakhe ethi uyavuna uyabusuphupulula phela phela ngekulezi idrama inkomo ziyakuqalela yikho khona okwehlala ngikuzwa abantu bakithi abasesindebeleni mathebeleleni bethi bona bafuna ukuvotela iCC angiwuboni umehluko lapho angiwuboni umehluko lawo kuyafana mpela straight nokuthi lapho uvuna inkomo esemahlangeni kathi ke aluba abantu bayawubona balubona udubo esikilo bezame nokuthi bezame by all means ukuthi siphakame simthwakazi njengabantu bakamthwakazi kathi why sifanele sithathe sihlale ukudla sisidla komakhelwane phela uma komakhelwane noma ulambe ubona kuphekwa ayikubatshethi phakulaleni kodwa uma ungini yakhona ubatshethi kanti naselambile liphakulula nini asizameni mpela abantu bakithi ukuthi sixhase into yethu ibe ngedu singafani nalaba ogawulo ugawulo mina kankwazi maye sithi yena izano iqembe liright iright kuye ngoba yena namnikeza imota uhamba free
salibonani basakazi baka studio 7 nabalandeli baka studio 7 kuzindawo zonke somhlaba jikelele indoda ekhuluma umoyo sothanda ukubingelela wonke ama-African ngithi happy Africa Day bese ngicela kakhulu kubasakazi ukuthi basakazi besicela ukuthi ama-audio efundwe wonke singaphindaphindi ama-audio esiwaphinde last week sibuye siwaphinde this week kanti khona sinikeze abanye abantu ithuba ukubana na ama-audio abefunde bantu siyacela kulokho bese ngigqugquzela kakhulu entsheni ukuthi bafowethu next year asambeni siyovota bafowethu sonke ngobuningi bethu sikhiphe lo mbuso omubi sifake umbuso ozowukhethwe ngabantu ngiyabonga lapho
abalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umphathi ntambo obona ngobudlelwano beleSomalia lamanye amazwe umnumzana Abdi Said Muse usexotshwe umsebenzi esetheswa icala lokuvumela lelo lizwe ukuthi lithengisele ele Oman amalahle lanxanje kulo mthetho othi lokho akumelanga kwenziwe. Umsakazo munye uthi amapolisa akwele Nigeria esigabeni seKatsina aseqinise amanyathelo awo okulwisana labahlamuki ababulale abantu abalitshumi lambili ngolwesibili. Siziphethe ngodaba lweMelika. Owesilisa odubule wabulala abantwana besikolo abangamashumi phose amabili 19 lababalisi ababili esigabeni seTexas ngolwesibili uhlasele ngemibhobho emibili ayithenga ngokusemthethweni. Amapolisa athi omunye wemibhobho le uthenge ngeviki edluleyo. umsolwa odutshulwe ngamapolisa wafa ubikwa ememezele injongo yokuyahlasela isikolo lesi kuFacebook phambilini kwalesi sehlakalo. Kusenjalo kulesizalwane sakwele Iraq esimiswe enkantolo eMelika sisitheswa icala lokuqoqa ukubulala owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana George Bush. Umsolwa nguShihab Ahmed Shihab Shihab oleminyaka yokuzalwa engamashumi amahlanu lambili 52 njalo uhlala eMelika. Amapolisa ogatsha lwe-FBI athi uShihab wayezama ukungenisa eMelika amalunga eqembu eludume ngobudlova ele-ISIS ukuze azebulala umnumzana Bush. Esangumongameli uBush wathumela amabutho eMelika kwele-Iraq ukuyagenqula uhulumende kaSaddam Hussein kulandela ukuhlaselwa kweMelika kusehlakalo esaziwa ngokuthi yi-9/11. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Isenzo somlisa lo wase-Iraq kuyisenzo esitshengisela sobala ukuthi abantu base-Iraq iloba nje kuyukuthi mhlambe yena engabe ukuthi urepresenta icekane elincane labantu base-Iraq, kodwa ke kusobala ukuthi abantu base-Iraq ngemva kokuthi impilo isidlulile bakhona abanye abalokho besakubona ukuthi ilizwe lase-Iraq langenelwa lavithizwa kwabulawa abantu bebulawela amahlayana, okuyinto okwenza ukuthi abantu base-Iraq baqhubeke belokhu besesela amagqubu aphakathi kwabo kuze kube lakathesi. Ngoba nxa sisekhangela ukuthi uBush waphuma nini, kuselesikhathi eside kakhulu waphuma uBush kwazongena Obama, kwaphuma Obama sekungena umnumzana uBiden kathesi. Kodwa ke lokho besamdinga uBush okutshengisela sobala ukuthi bareflekta babona ukuthi bafela amafufu. Into leyi eyinye kakhulu eyenza ukuthi izinto ezifana lezi nalezi sizibone kwenziwa ukuthi nxa kuye kwaba lo monakalo ofana lalonalowo, akukaze kube le ndlela eyenziwayo noma ama structures afakwe in place atshengisela ukuthi angalungisa umonakalo lo owakhozwa iku invader ilizwe laseIraq. Ingakho abantu baseIraq sebeyabona ukuthi okushuthi laba bantu babengazelanga ukuthi bazolungisa ilizwe lethu, kodwa babenzele ukuzodiliza leli lizwe ngezizathu thize zabo abazaziyo bona ukuthi kwakuyizizathu ziphi ezabenza ukuthi babe bazongqikila ilizwe laseIraq balidilize balenze into le abayishiya istate eselikiswa kathesi.
Bona abantu abake baba ngabaholi ikakhulu khonapha eMelika lakhona ngapho eBilitane isikhangela yena uBush oObama oTrump labanye ngisho lo Tony Blair khona ngapho isingathi basengozini enganani lanxa nje bengasekho esikhundleni.
Laba ababe ngumongameli kusobala ukuthi impilo zabo zisengozini kakhulu ngenxa yokuthi nxa sikhangela ngaso sonke isikhathi sithola ukuthi kwesinye isikhathi noma bengaze behambe beye kweminye imihlangano eyabe kuwukuthi ivulekile mhlambe ingathi ihlanganyela labanye abantu abavela kwamanye amazwe, silokubona ukuthi kugcina sekusiba lobudlwangudlwangu obusuke sebusiba khona obutshengisela sobala ukuthi ngabe kuwukuthi abanye abantu bengathola ithuba lokuthi babafinyelele kungabe khona okubi abangakwenza kibo. Lapha kwelizwe lase-England kakhulu umuntu ongathi uyazondwa kakhulu ngu-Tony Blair ngoba ngendlela ayephathisana ngayo ephathisana lo Bush ngalesi sikhathi behamba besayinveta amazwe afana labo Iraq ngalesi sikhathi lapho kwabhubha khona abantu abaningi. Ngesikhathi kulo Obama asizange sabona ubudlelwane buka-Obama lo-David Cameron busiba seduzane kakhulu okwenza ukuthi u-David Cameron kasezi noma ezihambela nje lapha usefana nje lo muntu ohamba nje ungathi ngumuntu ongakaze abe ngumongameli, kodwa-ke umuntu ofana lo Obama usaselalo igazi likaGaddafi elisezandleni zakhe elenza ukuthi impilo yakhe iqhubekele phambili ilokhu isengcupheni. Okungawukuthi kuzaqhubeka kuloko kunjalo ukuthi nxa kuthi abanye abantu ikakhulukazi abamazwe la ahanje aba lokuhlukunyezwa ahamba aba lokulinyalelwa amazwe afana labo-Libya labo-Iraq labo-Afghanistan, izizalwane eziphuma kulawo mazwe nxa zingathola ithuba lokuthi zisondela neduzela labo ababe ngumongameli ngaleso sikhathi, ngibona ingathi kungaba kubi kakhulu, kungabe nomonakalo omkhulu kakhulu okwenza ukuthi sibone beqhubeka laba ababephethe beloku beqhubeka begadwa kakhulu ngezenzo abazaziyo ukuthi kwenzakalani njalo umonakalo wabe ngakanani owaba khona owenza ukuthi babe sesimeni esinzima esinjalo.
umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe sixoxela ewelebilitane. Nanzi ebezihamba phambili. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kulakho ukuphehla ukungahlaliseki. I-Grain Millers Association of Zimbabwe ithi isithenge umumpu ongena ku 400,000 tons kwele Malawi lakwele Zambia ukuze ilizwe lilwisane lendlala ekhona lonyaka. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuthi balutshwana abantu ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.